ngibona kuqhakathekile ukubana uhulumende akhangelisise isikhwama sakhe i-budget, ngoba nxa sikhayela i-budget ya last year kuningi sibili okungani kwakusiya kuma ministries amanye njenge defense le president's office. Mbona imali enenge khona ngale nje ingahletshunwa isetshenziswe ukuze isize abantu, ngoba nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe alisebenzi. Abanye nje bayisebenzela bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheli, kodwa kathi senxa ukuthi sesile lockdown abenelisi ukuthi benze imali. Sukebe kuqakathekile ukubana uhulumende anikeze imali yona lesesikhwameni eyimeli isebenze ikakhulu ku-defense, isebenze kuma-trips abatshona beyowenze njengohulumende. Imali le isebenze ukuze isize uZulu.
Uhulumende uthi uncedisa abahluphekayo ngelesi sikhathi se-lockdown ukuthi abanikeze imali yona ifiki nje i-$200. Nxa sesiqathanisa lale imali edingakalayo
kulisize sibili ukuthi umnotho usehla, so abantu babethola yona le ngoba seziyanilisa ukuncedisa abantu eZimbabwe ayithengi lutho. Kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende akuhluzisise khonalokhu, akukhangelisise, azame ukukhanda icebo elingcono ayisozisize muntu. Kuzamele sibili abantu bebela lezikhwama sibili ezinonileyo ukuze basile ku-shutdown, ku-lockdown ile. Siyacela, siyancenga sibili, siyakhuthaza njalo sikhankasela uhulumende ukubana akukhangelisise lokhu, azame ukunika abantu imali etshengisa ukuthi bangabantu, ngabantu baseZimbabwe, ngabantu abadubekayo, ngabantu abadinga uncedo, ngoba iningi labo abasatholi amasalari, iningi labo bayasebenzela bathengisa amatamatisi, bathengisa amabheki. Kuqakathekile kwani uhulumende akuhluzisise khona lokho.
Ungathi abantu bayemukela yini olunye usizo kunhlanganiso yezizimeleyo kumbe kwabezenkonzo?
Bona sibili abantu bayalamukela uncedo oluvela kuma-church, oluvela kuma-NGOs, kodwa uncedo lolu alukwani abantu beZimbabwe. Okuqakathekileyo yikuthi ama-NGOs lama-church wona asiza uhulumende, asibe abangohulumende. Uhulumende kumele atshengise ukubana nguye ohola njalo osiza abantu.